So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We hope that the funding also increases. We will be able to incorporate more health workers will come forward, and as we are, I think currently we are also talking about looking for some health workers on retirement to come in as vaccinators and others who are willing to come as part-times, because we are really also we are not comfortable seeing these queues.
Abogatsha lwezempilakahle sebecele abenhlanganiso ezizimeleyo ukuba basebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi.
Sigxumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ephalamende, kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benta nje vele lapha nangabe sekubonakala ukuthi emandla embusa ayaphela noma abantu seba abasavumelani nabo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi elemelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqhansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle sebecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njengoba abona sebekhulelwa yilo msebenzi. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezempilakahle uDr Jasper Chimedza esethulela bekomidi ebona ngezempilakahle yedale lephalamende, lapho achasisa ngokusetshenziswa kwemali ye-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo. UDr Chimedza uveze ukuba abezibhedlela lemaklinika lapho kuhlatshwa khona abantu amajekiseni la abayisenelisi ukuziqeda indwendwe zabantu ngoba abasebenza kulezi ndawo kumele benze njalo umsebenzi wokwelapha abantu.
Sithemba lokuba lapho siqhubeka sithola usizo lwemali sizinelisa ukuqhatsha ezinye izisebenzi zezempilakahle. Sesicabanga ukubiza emsebenzini labo asebehamba kusikhathi sabo sokuphumula babuye ukuzohlaba abantu ngoba sisenkingeni. Akusijabulisi ukube lokhe sibona indwendwe zabantu.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi osekusenzakala yisibonelo sokungazilungiseleli kwakhe uhulumende.
Ngaba kulungile kodwa kasikhangeli ukuthi kwabangwa yini khona ukuthi behambe ebantwini besithi bafuna uncedo. Lokho kubangwa ukuthi bona ngokuthi esingathi ngesilungu iplanning engaqedakaliyo. Ngoba nxa sikhangela imbali yezisebenzi zikahulumende ezasukela khatshana zifuna iholo engcono. Amanesi ngokwawo etshengisele ukuthi kukhona afuna iholo elingcono. Waya kumadoktor, waya kuzibani, bonke abasebenza kuhulumende.
Udube uthi wakumele athathe leli nyathelo kudala uhulumende isikhathi sasekhona.
Lokhu ukuthi abalabantu hayi uthiwa umzenzi kakhalelo ngoba bazenzela ngokwabo. Ye singathi kathesi njengoba sesile nkinga ye-corona leyi kungcono ukuthi abantu bencedwe njani njani, kodwa kasikhangeli ukuthi udaba lwe-corona lwaqala nini. Laqala kudala.
Umnumzana Efidlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association uthi kunengi uhulumende angakwenza ngaphandle kokusebenzisa indlela yama-lockdown.
Kulengozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus, igciwane le-coronavirus lisengagcwala indawo yonke. Nxa ngabe i-government ingathathanga amanyathelo azavikela abantu ngendlela enkulu kulama-lockdown le abayohlala bewenza, kudingeka ama-strategies, kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu.
Uhulumende uthi bonke abafisa ukuzabambisana laye kulo msebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine kuzamele bezosebenza ngokuqondile ndiswa kogatsha lwezempilakahle. Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele sebephose bafike kusigidi esisodwa lengxenye 1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 687,216 asebehlatshwe eyesibili ngokutshona kwelanga layizolo iCovid-19 ibisibulele abantu abangamachumi phose athoba minwe mbili 79 abazinkulungwane eziphezu kwezimbili 2050 batholakala belegciwane leli ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Abalwela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli eZimbabwe. Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa ezemfundo seziphazanyisiwe kakhulu yilolu bhubhane, izikolo zingavulwa uhulumende engalungiselelanga kuhle kungaba lobunzima obedlula obukhona manje. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Kusukela ngombimbitho ngomnyaka odlule kuqhamuka iCovid-19 ezweni uhulumende wafaka ama lockdown ambalwa lamanje ilizwe liku lockdown ehlandla lesine okudale ukuba abafundi bengayi esikolo ngenxa yokuqansa kwenani labantu asebebulawa yileli gcikwane kungakho abalwela amalungelo oluntu besithi izikolo akumelanga zivule phansi komumo onje ngoba umumo ungahle uwonakale ngamandla. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzaca ngomunye olomqondo munye
ikorona sikhathi sikhangele tiyamemetheka kakhulu endaweni ezijini so ngombono wami mina indlela ememetheka ngayo asosibanga esihle ukuthi isikolo zivulwe ma uvula isikolo ngalesikhathi kutsho ukuthi abantwana abazaphathela abazali babo asebekhule ngoba phela abantwana abaningi bahlala labo gogo labo khulu bazabaphathela ikorona lesikolo ibisibabulela.
Umzali unkosikazi Nozipho Moyo uthi abazali labo mabangagijimeli ukusekela inyathela lokuvulwa kwezikolo.
Ubhobhano lolo lokhe lubuya ngamandla xa sesikhangela ngoku kufula kwezikolo labantwana akwamanje kumele lesingane siyalinda simele lomqando lo udlule njengoba besitsho ikhozela ukuthi amanani enjani ikhwele sesibona lokuthi sokuyehla kodwa kusisho ukuthi lapha ezivulwa khona kumbeni kyasokubudlule iholiday lebuyayo oheroes kobo August sesidonsa siyefika kobo December kobo 18
kodwa olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi abafundi basalele kakhulu ezikolo lapho zivulwa kumele zibe zilunyiselele ukumelana lomkhuhlane
basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha bengithi mina nxa singavula isikolo azivulwa kodwa nxa zivulwa lapha kubonakala ukuthi izikolo ziyabe zile mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane weCovid.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende kahlale amanye amaviki izikolo zingavulwanga.
Mina ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angenele awutshintshe wona umumo khona abantwana bafunde sebelesikhathi eside bakithi sebeze belahlekile sicela ipreparation of at least 6 weeks zingakavulwa phakathi komzali uSDA lababalisi ukuze kube kuhle uncediswane ngendlela efanele.
Okwamanje izikolo zisavaliwe uhulumende uphakathi kokuzama ukuba izikolo zivulwe kodwa umkhuhlane usahlasele osekuphazamise yonke into empilweni. Ngakwelakhe icele uhulumende uthi uyazama ngazo zonke indlela ukumelana lalolu bhubhane ekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubike ukuba uhulumende wenelise ukuletha elizweni izigidi ezinhlanu lengxenye zamajekiseni 5.5 million vaccines. Uqhubeke ethi kunje sebebhadalele amanye angaba izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million vaccines anakho ukuthi afikise ilizwe kuzigidi ezilithumi lambili zamajekiseni adingakalayo i-12 million vaccines. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengqabangqoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eleMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe ngemva kokubotshwa kwamalunga edale lephalamende amabili ngesonto. Ababili laba ngumnumzana Bacede Mabuza loMthandeni Dube. Izizalwane zeSwatini zikhonona umbuso wenkosi yalelo lizwe umswati wesibili ezithi uLochubu. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu kulelo lizwe iSwaziland Solidarity Trust umnumzana lakhe Lokhele uthi eminye imbiko abayitholayo ngeyokuthi sokudingwa elinye njalo ilunga ledale lephalamende.
Well, sinhlangano yeSwaziland Solidarity Network sithi kasisho ukuthi sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ephalamende, kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benda nje vele lapha ngabe sekubonakala ukuthi emandla embukubusa ayaphela noma abantu seba abasavumelani nabo. Loku nje kukuhlukumeka emalungelo awo lamalunga ephalamende. Nasekuboshwa amalanga emalunga ephalamende kusho ukuthi ke umuntu uphaca loluswati yena ke kusho ukuthi akakavikeleki sanhlobo. Sesivile futhi ukuthi lelinye ilunga lephalamende gawuleza magawuka usimelane bayamfuna naye iphumile iwarranty yokumbopha. Loko sithi akume siyakuyisemekhuta inkosi Mswati wesithathu ukuthi ithi kuyekela lento le yentako ngoba bantu baseSwatini bangaphila ikhona inkosi noma ingekho, kodwa asiboni inkosi iphila ngaphandle kwalabantu baseSwatini. Siyachubeka nekuchumana nemhlaba wonke jikelele netinhlangano letiningi letihloniphekile lokufaka ekhatsi lukhombala emacala lata oyidosa leta unikethwa i-ICC kokuthi ingwenyama Mswati wesithathu ithathwe iyiswe khona ibekwe liqala nabantu abayo lokubulala eMaswati lamanengangaka lendlulako ku 70. Loko sitachubeka sikwende ngoba lokubulala solo kuyachubeka kwake mina nyana.
Libona ingxabangxoza le iphetha ngani? Bazasuka kumbe sebesukile abantu esitaladeni? Umanyano weSadak uzaphathisa yini ekugcineni? Kumbe kuzahlala kunjalo nje abantu bekhonona ngendlela abaphethwe ngayo inkosi uMswati wesibili?
Bantu baseSwatini batimisele kuchubeka nemzabalazo kuze bathole inkululeko yabo. Kwamanje singasho ukuthi kusethe kancane but bayahlangana futhi bazama ukorganize ukuthi babuyele esitaladini bachubeke balwele bademande idemocracy ize ifike even laseSwatini. As for emave eSadak, they failed bantu citizens ale region yonke, not just bantu baseSwatini. Bantu la into laba igqatsile kuvikelana noma kuprotecta nabona bodwana ezibaholi, not ema interest ebantu. ISADC ingenile eSwatini yangamithi the biggest organization and the oldest liberation movement iputemo ne Communist Party of Swaziland, kodwa yamitha kunenye inhlangano lenye indvodza lele iholako inyo yodwa nje lekhona. Inhlangano ayakagcithi netinyanga letimbili yakhiwe, kodwa lo mloyo iSADC kwatile kumitha asathi nothi urepresenta bani umeda umndeni wakhe. So indlela esingayisho nje kwakuthi umzabalazo kubantu baseSwatini uyachubeka.
Lo umnumzana lakhe Lukhele isikhulumeli senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Trust esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSwatini ngalolu daba.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwecoronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike ngo 8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafeature.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikelana kwezimoto ezingamashumi amabili ebangelwe yisavunguzane esesandstorm. Le ingozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKanush esigabeni seUtah. Inani lasebetholakala bele COVID-19 esigabeni ezijiyeneyo zeMelika libikwa libonakala liqansa okwamagama kunyanga isanda kwedlula. Ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant, kubika abekolejini ye-AA Johns Hopkins University laseMelika. Umphathi njambo wezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngumvulo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kwelemelika lele-China endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezomvikela welemelika omutsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina belubhekise kwele Singapore. Amasotsha kwele Tunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedalela ephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kasi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi ihloko kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi wamalunga wonke edalela ephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhulu. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latubaminembili 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayonale inyanga phantulikazi esikolweni eseBethel Baptist High School esesidolobheni elingenyakatho ilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezomncedisa ukuzivikela ekulisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Amalunga enhlanganiso yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Africa i-Southern African Development Community SADC avumelene ukuncedisa ele Mozambique ngamasotsha langezikhali zomvikela. Uhulumende wele imali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Simi Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana lundoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Okwamanje ngesizwe udaba oluphathelane lezomnotho siliphiwa nguChris Gande.
Intengo yokudla lempahla ezitolo isiqonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yokubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela zokukhwela kwentengo zinenge kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala imbona njengani ukhwezwa kwama-salaries ama-civil servants ubange ukuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama-bonus abo kumbe uhulumende enga-announce intengo ukhwela kwama-salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo yakhwela. Udlakela lwase-South Africa lungaba lubange ukuthi ama-raw materials lokunye esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okune ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond lawana abantu bame ukuwasebenzisa ngoba bayabe sithi bona kasasebenzi. So ngibona nje nani lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
siyananzelela ukuthi phose iviki le epheleleyo kungena kuyena le iviki. Siyananzelela ukuthi intengo zempahla zikhanya ziqansile. Abantu bakhanya badonsa nzima. Ngapha intengo iyaqansa iyaphezulu empahla zokudla lezi impahla ezigqathe kuleyo ukuba umuntu aphile kungcono. Kodwa ngapha ezeholo labantu zizimele ndawonye. Isizathu esingabe sisinaze ukwenza lezi impahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu. Kodwa kumqoka esikunanzela ukuthi kuloko kulethele imali entsha i-$50 note. Kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu. Abafunda ngeze-economics baza kutshela ukuthi imali ingaze ibe ningi ebhoda ebantwini. Sokusenza ukuthi impahla, intengo yempahla iqanse ngesizathu sokuthi imali yabe sisiba ningi kakhulu isiqothana lempahla engathi izintuthwane. So engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesizathu sokuthi i-$50 note liyana omunye umuntu laye u-businessman uyabe vele lobugovu bakhe. Uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo e-cheaply ibe khona phana kwenze nxa ufika uhle umnike i-$50 kungabi lohlupho. Lwama-change kungenzakala lokho. Okwesibili ilokho okwenzakala eSouth Africa, sananzethu eSouth Africa kube lobudlwangudlwangu lodlakela le-looting le ethethe indawo khona ngale izitolo zavalwa amakhampani amanye angasebenzi. Ungananzelela thina lapha eZimbabwe ikakhulu indlela besiphila ngayo. Besiphila kakhulu sincediswa ngabafowethu abase-South Africa ngale labodadewethu okuyibo akade bethenga impahla ngale zibuya ngapha. Kodwa ungananzelela sokusenza kuthi impahla ezingena zivele e-South Africa zilalapha zizintutshana njalo ezangale futhi engathi zichiphile. So njengoba zingasangeni sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhona apha elizweni lakithi eZimbabwe. Ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkutshi yokuthi ngakunjalo sebebona ukuthi hhayi akusekala abantu abangagizimela khona sebekhweza futhi intengo yempahla zabo besazi ukuthi uyafuna ufuna uzathenga. Dweta besizenjengoba izulu linile impuphu isinenge. Soloko kuyasitshengisa ukuthi izinto ziyaqansa ziyaphezulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa.
Kulamahungahunga okuthi intengo sezikhanyazi khwela lokuqonga. Nxa ngithayele intengo ezikhwela yingani sithi ngikhangele isinkwa. Ngibona isinkwa silokhe sithengwa nje ngedola elilodwa elangaphandle i-US dollar. Kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule viki amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto ziqonge intengo yazo ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona ye ungasu ungene kuma-supermarket edithina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha. Yikho phela i-Reserve Bank yayebuza yona isithi nxa abaningazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki kungathi izinto zikhwela. Uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela. Bafakwa ama-bond note amatsha ama-$50 sizawuthiwa khona izisebenzi zikahulumende ziyengezelwa imali yomfo. Lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela bona osomabhizimusi sebethola imali angaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho elesilinganiso esinganeno. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abenhlangothi ezichiyeneyo kwezomnotho bathi kuningi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla edingakalayo yansuku zonke okugoqela ukuthi ilizwe kalisalungisi impahla eziningi kanye lokuvalwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqhubeka ekhala ngentengo yempahla esithi akasanelisi ukuthenga okudingakalayo empilweni selokhu kwabekwayo isiqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Shelly Sibanda wakobulawayo ophila ngokuthengisa uthi umumo oseZimbabwe okwamanje ubathwalise amagabha avuzayo.
Sokusiphatha nzima kakhulu
ukuthi siphile elizweni lethu leli sithola wonke ama basic commodities ngoba kumele vele umuntu at least isithwala sibe khona sibe affordable impupho wonke umuntu enelisa ukuthenga but nxa uzathenga i 10 kg inyanga vele kayisafiki lokho sokusithwalisa nzima okunye futhi abantwana abayo esikolo bathona bekhona endlini ekuseni emini ntambama bafuna ukudla sizapheka isithwala ekuseni sipheka isithwala emini ntambama impupho yangkhona kayihlali khonapha idura so ayi akusiphathi kuhle lokho sure
unkosikazi Rosemary Shumirai Chikarakara Mpofu owenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe ulandisa ngokuthi sibi okunganani isimo kubathengi
so singakhangela lonyaka sikhangela from January to June sibona ukuthi ngo January kwakufunakala i $25,998.97 ngo February kwakufunakala i $35,543.30 ngo March kwakuyi $35,703.41 futhi ke ngo April kwakuyi $35,879.92 ngo May yayi $39,141.98 ngo June kwaba yi $40,237.92 so singakhangela imali leyi utshengisela ukuthi khona imuli elabantu abangu 6 siqalisa ngo January kwakuyi 25000 sisiyafika ku June kwaso kungama 40 ngakho ke intengo yezinto zonke ibilokhu ikhwela
Kumnumzana Lubani Nondo ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe uthi kunengi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngalesi sikhathi.
Ukumqoka kulakho konke singathi ngezombangazi zelizwe yizo ezizathola ziyenza ukuthi intengo yethu iye phezulu o impilo yamaZimbabwean ibe nzima. IZimbabwe ngeke uyikhangeliyo yodwa asikhangele amanye amazwe akukondishini efana leZimbabwe. Ungakhangela iVenezuela, ukhangele iArgentina, ukhangele iSudan leLebanon. Intengo yempahla kulawo countries iyaphezulu ngendlela. Emangalisayo kodwa kulento eyodwa enza ama country lawa afana ne kwezombangazwa kumanga kuhle so ngokunjalo ngeke sithi Zimbabwe iza kuba right xa ezombangazwe ingazilungisanga
umphathi intambo ezokuthengiselana unkosikazi Sekayenzenza yena uthi uhulumende uzimisele ukunakekela abathengi isikhathi sonke
and also ensure that the consumer is able to access
Sibone ukuthi umthengi uyanelisa ukuyifinyelela leyo mpahla edingakalayo ngentengo elunyileyo. Udaba lokuqonga kwentengo yempahla luyasikhathaza lathi njengabogatsha bezokuthenga lokulunyiswa kwempahla.
So the issue of price hikes is of concern for the Ministry of Industry and Commerce.
Intengo yokudingakalayo ogoqela impuphu, amafutha okupheka, ichukela, iflour, igasi yokuphekisa lokunye, iqhubeka iqansa kokuphela, osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis kama.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze laye kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba yena esekhulelwa yilo msebenzi. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegciwane leli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.